Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 28 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Abantu kufanele bakwazi ukuthi kuyafiwa liyabulala leli gciwane. Siyabone India sebeze bephelelwa ngumoya i-oxygen, siyabone Europe sekuze kuvalwa njalo ama-lockdown.
Amapolisa anti abanikazi bendawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa abazatholakala bethengisa utshwala kugcwele abantu kanye lalabo abanathayo baza wocha ngoba lokhu kuyikwephula imigoqo ye-COVID-19.
Ngibona ngathi lokho kuyasiza kakhulu, mina nje ngikuzwa ngathi ya inqeso kuzasiza ukuthi abantu abaningi bafune ukuthi bahlatshwe ijekiseni.
Ugatsha lwezempilakahle eMelika luthi abantu asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 amabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane bengagqokanga amamaski. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi ayisithupha lambili 62 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu alamachumi ayisithupha lanhlanu 1565. Asebetholakele belawo bakhwele baya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,164. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilichumi lasithupha 16,842. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,874. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi edlula isikhombisa 370,676. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula isithupha 63,263. Kusenjalo amapolisa ethule umbiko izolo exwayisa abanikazi bamabhawa kanye labanathayo ukuthi kulicala ukuvula indawo zokuzilibazisa lezi ezigoqela lapho okosiwa khona inyama, kunathwa utshwala, amabhaa kanye lamabhiya halls. Athi labo abazatholakala bebuthene kundawo lezi bazabotshwa bajeziswe ngoba beyabe bephule izimiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efihlela Ncube.
Noma yini engabanga ukuthi igciwane le-coronavirus ligcwale indawo enkulu limemetheke ebantwini, kakufanelanga yenziwe. Abantu kufanele bakwazi ukuthi kuyafiwa liyabulala leli gciwane. Siyabone India sebeze bephelelwa ngumoya i-oxygen, siyabone Europe sekuze kuvalwa njalo ama-lockdown, siyakubona kubo Brazil igciwane lokho elikhona lokho elibulala njalo. Ngakho ke kumele siziphathe ngendlela efaneleyo, singahlangani emaphathini ngobunengi, emtshadweni ngobunengi, noma kungaphi lapho okuyabe kungela social distancing ngendlela efaneleyo. Ngakho ke akusonto edinga ukuthi uzutshelwe ngamapolice ukuthi ungayenzi. Kumele wena ngokwakho uzicabangele, ucabangele abantu bakho, ucabangele izihlobo, abantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo. Amapolisa awakhangele futhi lalabo abazepolitika abahlangana bebaningi, bangakhuzi kuphela imishado, kodwa lakho lanxa kuyi-political organization, i-social distancing lokuziphatha ngendlela efaneleyo konke kumele kwenziwe, kungakhangelwa kwenye indawo kuyekele okunye.
Amapolisa athi kuzabotshwa bonke kungakhathalekile ukuthi umuntu ngothengisayo kumbe ngumathenga. Athi engangena ebhawa ayabopha umnikazi webhawa abuye abophe labantu abanathayo. Ungathini ngalokho?
Umthetho kawufanelanga ukhethe uhlangothi, kawufanelanga ukhethe ubuso bomuntu, ungayi ngokuthi ngumama noma ngubaba, ungayi ngokuthi umuntu unothile kumbe kanothanga, usebhawa kumbe usemtshadweni kumbe usenkonzweni. Nxa esephula umthetho othi abantu kabangahlangani bebaningi bengalandelanga lezo zinto, o-social distancing, ugeza izandla lakho konke lokhuyana, nxa umthetho sithi indawo ezinje kazifanelanga zivulwe, yikho okumele wenziwe, kumele kulandelwe umthetho, yiyo kuthiwa i-rule of law. Kungaswelakala khona lokho abantu benze babe ngontando kayiphikiswa, kuyakonakala. Siyakwazi ke njalo ukuthi abantu bayalahlekelwa imisebenzi, bayalahlekelwa imali osomabhizinisi bendawo lezi ezivaliweyo. Ngakho ke kumele uhulumende adinge indlela ezakwenza ukuthi lingamemetheki igciwane, kodwa abantu bangalahlekelwa ngamabhizinisi, bangalahlekelwa imisebenzi, abasebenza emabhawa lendaweni zona leziyana okuhlangana khona abantu. Kumele kube yinto ezakwenza ukuthi abantu bavikeleke, kodwa njalo le misebenzi ivikeleke, lokwenza imali kuvikeleke kosomabhizinisi.
Kudaba lwabantu abahlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane, sibona ukuthi abahlatshwa ijekiseni yakuqala bayaqansa mihla ngemihla, kodwa abahlatshwa esibili balutshona kakhulu. Okunakanelwa ukuthi kungaba kuveza ukubana baningi abantu abathi bengahlatshwa ijekiseni yakuqala bengabe besabuyela ukuyahlatshwa esibili. Ungathini ngalokho?
Abantu kumele bakunanzelele ukuthi nxa uhlatshwe kanye khona kufanele ukuthi uhlatshwe kabili, uyabungavikelekanga. Ukuyahlatshwa akusiyonto yokukholisa, kumele uye usazi ukuthi indlela yokuzivikela. Ngakho ke uhulumende lalabo abaphethe zona lezo ezempilo kumele bazise abantu ukuthi nxa esesuka umuntu wayahlatshwa, kumele ngosuku lona lolo olulandelayo okuthiwa kumele abuyele khona ayohlatshwa ngokwesibili, kumele abuyele ayohlatshwa ngokwesibili, ngoba nxa engasayanga kusho ukuthi ukuvikela kwakhe kakupheleliswanga. Kuqakathekile ukuthi abantu laba ababehlatshiwe bahlatshwe ngendlela efaneleyo. Okuswelakalayo yimfundiso egcweleyo evela kuhulumente. Kafundisi ngendlela efaneleyo. Into eziningi kutelevision, i-praise and worship, bekholisa, bekhonza izanu, bekhonza uhulumende, kulokuthi uhulumende akhulume into efanele afundise abantu ukuthi kwenziwe kanje 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 ukuze isizwe sivikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube yisikhulumeli se-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo ugatsha olubona ngezempilakahle kwelemelika olwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo lwethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lolu luthi abantu beMelika sebehlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane wonke womabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane egoqela abantu abangakahlatshwa bengagqokanga ama-mask. Kodwa luthe nxa befuna ukuya kumbuthano emikhulu kumele bawagqoke. Abangakahlatshwa kumele baqhubeke bezivikela ngokuwagqoka. Amazwi la agcizelelwe ngumongameli Joe Biden, yena okhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyinto enhle kakhulu le ukuthi kuzwakale khona lokhu, ngoba angithi nxa ungakhangela ECDC ibingathi ithi yona na lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu manje ke namhla babuye beguqukile besithi selingenza lokhu lenze lokhu lenze lokhu lenze lokhu ngibona ngathi lokho kuyasiza kakhulu mina nje ngikuzwa ngathi ya inqeso kuzasiza ukuthi abantu abanengi bafune ukuthi bahlatshwe ijekiseni ngoba ukuthi lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu yiko okungathi bekungathi kuyabacaphula bona abantu kodwa ke nxa sokuthiwa selingenza lokhu lina eselihlatshiwe selingenza lokhu lina eselihlatshiwe kuzakwenza ukuthi lalabo abangahlatshwanga bafune ukuhlatshwa ukwenzela ukuthi benze lokho osokusenziwa yilaba asebehlatshiwe ngoba the more people behlatshwa kwenza ukuthi kube ngcono ukuthi umkhuhlane lo uvinjelwe yikho ke ngibona ngathi ngiyavumelana labo sibili ukuthi labo asebehlatshiwe sebengenza lokhu sebengenza lokhu kodwa ke eqinisweni yikuthi nje abantu baphongukukhumala nje lokufuthumala lokuthini thini ngayo imaski leyo angathi kuthiwa kumbe yinto ezima ukugqoka kumbe yinto ezima ukube layo kumbe yinto edungayigqoka uphela umoya mina mbona ngathi imaski sibili yinto ekufanele ukuthi kungabi luhlupho ngayo ukuthi abantu bayigqokela ngoba eqinisweni kuyikuthi akula mask egqokwayo ngabe kasisela madokotela ngabe kasisela bonesi ngase bafa bonke labantu baphela
khona ngapho eTexas unjani umumo kulezinsuku
yengapha eTexas njengoba iTexas sisukelayo khona lemuva ukuthi ayizange ibe yi-state lesiyana esihlonipha i-COVID njengakhona lokho saba yi-state lesiyana esilalela upresident owayekhona ngalezo sikhathi lakhathesi ke nxa sokufika kukho khona lokhu bavule masinya ugovernor walapha eTexas wahle wathi yonke into isivuliwe akusasweleki imaski akusathini akusafuneki lokhu yama-businesses wonke sevuliwe ngathi nje ungumuntu lo wanokhulumela ukuthabisa inkosi yakhe ngaleyo ndlela kuba zima kakhulu ukuthi khona abantu bafake ama-maski kathesi sebekhanya ukuthi sebewakhupha abantu usubona abantu abaningi bengaselawo ama-maski
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso esizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka 2023. Inhlanganiso lezi sigoqela Women's Academy for Leadership yona ethi ihlose ukubhalisa abesifazana abayizigidi ezedlula ezimbili 2.2 million kanye le-Election Resource Center yona ethi ilenhlelo zokuthwala abafuna ukubhalisa ibahambise lapho ukubhaliswa khona. Imikhankaso le ibihamba phambili enkundleni zokuxhumana izolo phansi kwesihloko esithi #2023 I'm voting kanye lesithi #registertovoteZW. Kusenjalo iMDC Alliance ithi ingatsha zayo kobulawayo zitshengise ukuthi ziyamsekela ngokugcweleyo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Charlton Wente uthi usekelo abaluthole kobulawayo ngempela sonto luveze emgceke ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kuleli dolobho njengemvama. Inkokheli yaleli bandla egoqela uJamisa ibithe gwaqa kobulawayo ngempela sonto ikhulumisana ngenhlelo zokulungiselela ukhetho luka-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi inkinga ekhona kukhetho oluzayo ikuthi amabandla aphikisayo ehlukene.
Ama electoral reforms kumbe sithi ukugucula kwemithetho ezokhetho kawuqondananga labantu be-MDC alliance kuphela. Angisho siyazi ukuthi ukhetho oluletha iZANU-PF embusweni luza lobuyanga ukusileka kwemisebenzi, izimali eziphephukayo, lezi inkinga eziningi-ningi. Kuthi kusobala ukuthi uZulu wonke jikelele ofuna impilo enhle abe nguye oqala isivunguzane leso sokuguqula imithetho yokhetho. Akuqondananga kuphela lamalunga kumbe amaphathi aphikisanayo lohulumeni beZANU-PF.
Siyabona ukubana amabandla amakhulu ikakhulu iZANU-PF le MDC aseqalisile ungani ayenyakazela edinga usekelo phambilini kokhetho. Ukubona njani wena lokhu okwenzakalayo?
Kulokuxabana okuthize akula kudlelana phakathi kwe-MDC Alliance le-MDCT amabandla la amakhulu aphikisanayo. Kodwa phela amalunga abo malutshwane kuloZulu ngaphandle ngale ngaphandle kwamabandla ongavota ukuthi iZANU-PF iphume embusweni akuqondananga le-MDC Alliance kuphela. Imbona ngathi mina uZulu mningi ongangena kuvoters roll ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphunyiswe embusweni.
Bakhona abathi ibandla le-MDC Alliance layekethisa ukuthi liqinise udaba lokuba lokulungisiswa kwemithetho yezokhetho lokuthiwa ngama-electoral reforms. Siyabona umbana kathesi sokusele isikhathi esilutshwana esokuthi uhulumende engakwenza kumbe ukukhuluma akutshoyo phambilini kokhetho lwedluleyo ukuthi okuningi akulungiseki ngoba akusela sikhathi.
Liqiniso ukuthi isisekelo sombuso sethu siqakathekisa ukhetho, kodwa mina ngibona kuyize emabandleni kukakhulu aphikisayo ngoba imithetho lezenzo okufanele kuqinise ukhetho akwaguquli. Ngibona kuza ukuba lokuxabana okuningi lezimfa ezithize ezimbalwa ngo-2023 engakafiki vele. Angiboni mina i-MDCA labanye bayo bengena ukhetho kungela ukuxabana. Mavele badanile bazabe sebezama ngazo zonke izindlela ukuthi kube lokuguquka kwemithetho, kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF izabe isiloku isala, yikho kuza ukuba lokuxabana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Sokusungulwe ibandla lezombusazwe elitsha elibizwa ngokuthi yiDemocratic Union of Masses, iDuma. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Khulekani Ndlovu uthi injongo yabo emqoka ngeyokumela iziloyiso zabantu beMandebeleni.
Noma ngubani lobani ofuna ukulandela iphathi kumbe ofuna ukucabanga iphathi, sithi nasi iphathi yakini bantu bakithi eMandebeleni, eMathebeleni. Iphathi yabantu beMathebeleni yonaleyo iDuma. Kahle kahle nxa ufuna ukuqedisa labo ukuthi Union of Masses ungathi of Mathebeleland. Yihe, ngoba vele inhloso yethu ngekugxila eMathebeleland. Ngoba vele inhloso yethu enkulu ngekubona uluntu lonke loMathebeleland lusiba le freedom kume ngathi ukukhululeka ezintweni ezithile, intweni eziningi kakhulu.
Kulamabandla aphikisayo amaningi elizweni, kungani lingangenanga kulikhetha ukusungula elenu?
Ukuthi kula maphathi amaningi asungulwayo anjani njani, hayi lokho thina asikudingi ngoba vele yinto ezohlala isenzeka emhlabeni wonke nje. Ezilongo kungela democracy emhlabeni amaphathi vele ayahlala esungulwa. Kwezinye indawo okungala ukukhululekwa abantu bayalwa, into bona bavukela umbuso. Manje thina asivukeli umbuso, hayi sisungula amabandla ukuthi mhlawumbe singakuthola lokho esikudingi. abakufunayo ukuthi ibandla lethu limelane into eziningi asikhangeli abanye thina ukuthi benzani thina sikhangela elethu ibandla ukuthi lenzani injongo yalo yini ngakho ke sizimisele thina ke ukunikeza abantu eMathebeleni lokho abakufunayo kakhulu kakhulu inkululeko peace freedom and justice yinto esimilela leyo kahle kahle sisungule ibandla lelo sibhekane lomumo osemathebelelendi ukuthi abantu bakithi sokungani zintandane abantu bakithi abalabaholi abantu bakithi baswela nje umuntu nje ongabavusa nje ukuthi babe yikho lokho abakufunayo ngakho ke amabandla amayela asungulwayo hayi vele kuhle la ukuthi asungule kuhle asasukwali kodwa thina silenhloso yethu silenjongo yethu esifunayo
Sesike sabona kusungulwa amabandla aphikisayo kodwa kuphange kuvela ukuthi akulalutho ngama-briefcase parties nje aliso briefcase party lani yini
angazi ukuthi uyabuchaza ukuthini ukuthi party briefcase mhlawumbe usho abantu abahamba bethola ama-briefcase lamaphepha abo hhayi hashi kithi thina akunjalo siyiphathi impela ezimeleyo yiphathi impela eqoqekileyo lakhona futhi ama-briefcase parties analawo ngicela nje babunkomo ungawasola ngamaphathi nje lawo anenhloso zawo ngoba umuye lomuye umuntu olomcabango wakhe omuye lomuye umuntu ufuna ukuveza umbono wakhe politically njalo ungazokhohlwa phela babunkomo ukuthi ilizwe leli esikilo umhlaba lo oyisikilo angisho njalo ubuswa yipolitics kakhulu umhlaba wonke lo esiphezu kwawo ubuswa yipolitics amandla akupolitics umnotho welizwe ukuze uthuthuke ipolitics iyabikhokhela njalo iyabikhokhelwa kahle ngakho ke thina lapha eZimbabwe umnotho wethu wabhidlika kudala since 1980 ulokhu ubhidli kancane ngenxa yokuthi abantu abaphethe wona umbuso abantu abakupolitics basuka bakhangela eceleni wajonga ezinye injongo wangakhangeli ipolitics ezinhle ngakho ke wonke umuntu nje ombonayo lapha emhlabeni lapha kahle kahle ngama-briefcase parties vele abantu baqala njalo ngama-briefcase parties okwebe kuphakathi khona laphana kuma-briefcase parties wabunkomo ungakusoli okunye kuzokumangaza
Luyeza ukhetho luka 2023 liza ngena yini?
Ekhethweni sizongena. Ekhetheni sizangena mphele, sizangena sizosekela ngoba vele iparty, ipolitical party vele inhloso yayo ukuthi ingene ekhethweni. Nxa ipolitical party ingangeni ekhethweni babunkomo kusho ukuthi akuso political party, it's just an organization. Anti yabona? Ehe, it can be a political organization but ingaso political party. Ngakho ke thina siyi-political party inhloso yethu ukungena ku-elections sincintise abantu basivotele sikhethwe lathi ngiyakutshela babonkomo ukuthi ngo-2023 abantu bazomangala ngiyakutshela abantu bazomangala mpela sizokwenza lokho abantu abangakaze bakubone ngoba vele ayisancengi lutho esikufunayo sizakuthola
Umnumzana Khulekani Ndlovu ngumholi webandla le-Democratic Union of Masses iduma Sikhangele okusemaphephandabeni iphephandaba lechronicle lithi umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usekhalele imuli yakokurwa ngemva kokubhubha kukamnumzana Innocent Kurwa esithi wayeyintathela izindaba elohlonsi ukurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo Uvelilunga njalo le-MDC Alliance. Inkundla yezimu live yona ithi uhulumende usekweze iholo lababalisi abasafundela umsebenzi ama-student teachers lisuka ku-$1.50 ngenyanga lisiya ku-$90. Singene kuhlandla labalaleli bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kamalami nginhlanganiso okwamahlamba sibonge ngilapha eSouth Africa eHipo la esihlala khona. Hayi mina ngisasebenza angacaba kubuyela ekhaya let's start but emsebenzini abasebenza khona akusafani njengakudala njengalokhela kade kukhona before iCovid. ICovid imoshile ngoba sikhuluma so yebo thina sabane inhlanhla ukubuyela emsebenzini kodwa eqinisweni abantu abaningi besele abantu bakithi abaningi manje abasebenzi. So ngaba liqinisa ukuthi abantu abaningi sebecabanga ukubuyela ekhaya ngoba lakho uma ungasebenzi lapha eSouth Africa impilo iyawoma kakhulu, irent yakhona iyadura. Vele igoli kahle kahle ukuze uphile kumele ube nemali, uma ungenamali awukwazi ukusurvive uma ulapha eSouth Africa. So okwamanje ihlupho olukhona vele ukuthi imisebenzi ayikho, asingiqambamanga akula msebenzi lapho esenza khona. Abanye abantu abakavizwa abanye abantu bona i-lockdown yakuqala liyane kamashi eka-2020 eyenzakalayo, since kuze kube manje abakabuyela emsebenzini. And uma usizwa futhi abakathodi emsebenzi abasebenzi abantu abaningi. So ayilife ingani lokusebenza nzima kakhulu.
Khonapho-ke endaweni okuphekwa khona kulapha abantu yini ababuyayo ukuze kuthenga behlale phansi bedle, njalo alesaba ukuthi lingaba ngumkhuhlane lo yini.
Okwamanje kunzima ngoba abantu vele lokhu besethe ingqondo leyano ukuthi ikhoroni sekhona. So ama-sit downs ayehle kakhulu ngoba besibheka ngemandeni sibheka nje i-turnover yethu yeshop esiyenzayo. Most of it i-turnover yethu sibuya ngama-takeaway. Abantu abathenga ama-takeaway ngoba Mr. Driver ne-Uber Eats understand ama-phone call bebe bezozikhandela abasafuni ukuhlala phansi. Lokhu engani bayesaba ukuhlala phansi. Even ngikhuluma so maybe they want to food the shop. Shopping enkulu over but they want to food. So most vele abantu sebefuna ukudla bona ama-takeaway bayesaba le i-corona babuye bezohlala. Asafani njengakudala.
Thanda ukubulisa amahlabezulu mina ngu-DM Sipha ngikhulele koBulawayo lophana eLobengula West. So okwamanje ngihleli eScotland. Ya isimo ngathi siba lokunyukela esikhathini uyabona ngoba kunjengamanje nami selokhu ngihleli ngingasebenzi for the past 2 months but into engcono ukuthi esisekelelayo ngale government siyathola le 80% yalapho kwenzela ukuthi ukwazi ukuphila but akulula kunjalo ama-bills angaphezu kwalokho esikutholayo uyazi ukuthi kulukhoni lokuthi uzame ukuthola omunye umsebenzi nyana ngaphandle akulula futhi ngoba ama-companies avalile nje. So kangalela ukuthi maybe as of this coming week izinto ziyoqala ukumuva ke ama-companies amaningi azoqala ukuvula le-scope yonke into will pick up from there but kulukhoni masibheka nje abantu abanye abangasebenzi abanye abaphelelwe imisebenzi yabona abangatholiyo khona okuncane hayi kuba lobunzima kakhulu le muli yabona kudala i-stress kudala abantu ukuthi sithole behlulukelwa besiba depressed ngento ezinjalo yabo. So kunzima kakhulu.
So abanye sebecabanga ngokubuyela ekhaya.
Ya bakhona abafisa ukubuyela ekhaya kodwa-ke uyazivuza ukuthi ma ubuyela ekhaya njengami nje ma ngathi angibuyele ekhaya manje siya le ukuthi ngifika ngiqale kuphi phela thola ukuthi akusibo bonke abale foundation already that side. Uyafika futhi ube luhlupho komunye umuntu uyabona. So angazi uyazi ukuthi okungcono yikuphi ukuthi umuntu aqinisele lapho kungalunga uqale lawo ukubambabamba udobhadobhu kosele imulu ubona ukuthi kwenzakala otherwise kunzima.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Siyajabula balaleli ukulazisa ukuba umakhalekhukhwini wethu uselungile. Selingathumela njalo impiko yenu njengenjayelo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika uthembise ukuphathisa ele India ngomoya wokuphefumula owe-oxygen ukuze lilwisane lomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo usubhahe kakhulu kulelo lizwe njalo ngelanga kufa inkulungwane lenkulungwane zabantu. i-oxygen layo isisilela esibhedlela. Kule qembu labahlamuki kwele Myanmar elithi lilwise amabutho kahulumende lawahluthunela inkamba ezisemngceleni walelo lizwe elele Thailand. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi abanikazi bendawo zokunathela ezifana lamabhawa abazatholakala bethengisa utshwala kugcwele abantu kanye labanathayo bazabotshwa ngokufanayo ngoba lokho kuyikwephula imigoqo ye-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle eMelika luthi abantu asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane bengagqokanga amamaski. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.